VOA Ndebele.
Lefuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulongo lesibili mhlaka 25 kunhlangula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, ezinye isitolo zeHarare zibikwa sezisuse impahla eziyithengisayo kulandela isimemezelo sokuthi imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika kayisasebenzi eZimbabwe. Ukwetheswa kweziphathamandla zeZANU-PF amacala enkohlakalo yintsha yaleli bandla sokudale ukufuthelana okukhulu ukubandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ezinye izitolo eHarare zibikwa sezisuse impahla eziyithengisayo kulandela isimemezelo sokuthi imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika kayisasebenzi eZimbabwe. Umphathintambo ubona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise izolo ukuthi imali esithenga ezitolo lidola leZimbabwe kuphela, lona elihlanganisela ibhondi lama-RTGS. Inyathelo leli linconywe ngabanye, kodwa abanye abagoqela umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa bayalisola besithi kalisoze liwulungisise umnotho weZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ubesanda thembisa ukuthi imali yeZimbabwe izaphenduka ngomnyaka ozayo, hatshi kathesi. UChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuTheranga lolu daba.
Umona njengani into esasikhangelele ukuthi izenzakala, kodwa angibona ukuthi ibuye ngendlela besikhangelele ukuthi izabuya ngayo. So uzahlupha ukuthi abantu abaningi abathengisa izinto zabo, especially labo abathenga izinto phandle kwelizwe, ukuthi bazenza njani, ngoba umthetho uthi uzaqala ukusebenza khathesi lamuhla kumbe uzaqala ukusebenza mhlaka 24 June. Usitsho ukuthi ama-companies akasela enye indlela eyokuthi bathengise izinto zabo ngaphandle kokuthengisa ngezimdola.
Manje ubona ungani kuzahamba njani elizweni lapha nxa sikhangele isisindo semali yohlobo lwe-RTGS layona le abafuna ukuthi isetshenziswe idola leZimbabwe? Asoze sibone isisindo sisiwa na?
Sizawa sibili, kodwa udubo esizabalalo ukuthi siyabe singakwanisa ukuthi sibe kwazi ukuthi isindo sangikhona simi njani, ngoba asisavunyelwi ukusiqhathanisa lama US dollar kumbe lama rand kumbe lamaphula. So sekusitsho ukuthi abantu abalama US dollar baza qhubeka bethengisa ama US dollar abo ku black market kumbe ngendlela ezingavunyelwayo. Abantu njalo baza qhubeka bezama ukuthi badinga ama US dollar, ngoba abantu lapha abalathemba ngezimdola ukuthi liyakwanisa ukuthi lisebenze. Usakhumbula ngo-2008 ukuthi izimdola lahlela lagcina ukusebenza ngoba abantu babengelathemba lalo. So ngibona njengani uyilo udubo oluzahlangana leZimbabwean dollar leyi, ukuthi abantu abakabi lethemba lendlela lezi ubaba uNcube azama ukuzi introduce ukuthi sibone ukuthi umnotho ungahamba kanjani.
Sike sezwa ezinye ingcwethi zisithi zona idola bekumele lisungulwe ngemva kwesikhathi, njengoba selisungulwe kathesi selizasetshenziswa kathesi kungabangela ukuthi kungahlaliseki kuhle emkambo lapha. Kodwa ke uhulumende yena uthi yena njengoba izisebenzi bezikhala ngokuthi aziholiswa ngedola leMelika, lokhu kusokuzaphathisa, ukubona njani?
Angiboni ukuthi uzaphathisa lutho, ngoba uthi uze sibe nemali esebenzayo eqinileyo kumele sibe le production kumele i-industry isebenze laye uhulumende uyakwazi lokho uke wakutsho ngaphambilini through abaphathintambo abathiyeneyo so angibona ukuthi ubaba uNcube ukwenzelani ukuthi abuyise izimdola kodwa iqiniso elikhona yokuthi nxa kungela production izimdola leli lizaqhubeka isisindo sangkhona sisehla kakhulu njalo uhulumende yena ngokubuyisa izimdola ngokubhani ama US dollars ngani ngani uzama uziprotecta yena ukuze angabhadali izisebenzi ngama US dollars
umnumzana Masimba kutshera incwethi kwezenotho ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7
Zimbabwe The Voice of America
Ukwetheswa kweziphathamandla zezanu PF amacala enkohlakalo yintsha yandla sokudale ukufuthelana okukhulu phakathi kwezanu PF. Abasakhulayo laba baqambe iziphathamandla zabo ezibalisa umnumzila zobuhuquluzi. Bathe njalo kabaseyi kuvumela ababili laba ukuthi baqhubeke besiza emahofisini ezanu PF lapho abasebenza khona. Bathe nxa usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutsika emsulwa kumele achasise ukuthi kungani imisebenzi ye-corruption ibisenzeka kwezemali engenzi lutho. Abanye abetheswa amacala enkohlakalo abaqanjwe ngabasakhulayo laba bagoqela umnumzana Wicknell Chivayo utafazwa Musarara owenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe kanye lonkosazana Henrietta Rushwaya owe-Zimbabwe Miners Federation. Urushwaya ubikwa ethembise ukumangalela abasakhulayo laba emthethwandaba esithi bamhlambazile. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxela umnumzana Angliston Spanda.
Ukulinyathelo elihle elenziwa ngabatsha bezanu PF and sikholwa ke ukuthi njengoba bebaqamba sifuna ukubona ukuthi yena uhulumende le umongameli uMnangagwa uzababopha yini abantu bakhe kumbe i-anti-corruption commission le crack team yakhe leyana ayifakayo izabalandelela yini ibabophe njalo sifuna ukubona ukuthi bona ababaqanjiweyo bakhona bazaresigna yini ngoba yibo akade vele omankuja bona laba yibo kade vele besenza impilo yethu ibe nzima ngokukhipha imali beyifake ezidrigini beqhatshwa siphatheleni sesebenzayo sisebenze nzima bona besidla nje kuphela beluthi imali kodwa-ke esikukhangelelayo kakhulu esesikumelele yikuthi sibone ukuthi uyikanti i-corruption commission izabalandelela yini babophe nokuthi yena umongameli laye uzathini uzabagcina yini bengamaminista
ye kodwa nxa wena ukhangela ubona ungani kungenzakala ukuthi kuthathwe amanyathelo khona sikwazi ukubana ibandla lezanu PF aliyandisanga ukuthatha amanyathelo kakhulu kudaba olo corruption
sifuna ukubona yikho-ke esikuthi thina yelithi masitesa Mnangagwa ukuthi sibone ukuthi u-serious yini ngokulungisa ilizwe singabona ebabopha ebagumba abaqotha imisebenzi then sizavuya yikho kuzanika itota i-confidence ukuthi simthembe ukuthi into abayikhulumayo bayayenza kodwa okathesi asilaqiniso ngoba vele abazake babophane sifuna ukubona-ke ukuthi bazabophana yini kumbe njalo labo bantu bazaqotha imisebenzi ngabe ngasaqothanga imisebenzi kuzavusa umsindo ngoba kuzayenza ukuthi abantu kube lokutshengisela abantu sebebona ukuthi akakho serious ngokufuna ukulungisa ilizwe thina esikufunayo yokuthi ilizwe lilungise abaimpilo zabantu zibe ngcono kodwa-ke zonke zibangabothwanga laba amasela njalo bangaqothanga imisebenzi kuzabe ngenzanga lutho uhulumende
kodwa-ke akusoze ufunakale ubufakazi na ukuze kuthathwe amanyathelo okuxotsha kumbe okubopha bona labo kuthiwa bahuquluze inoto
hayi ubufakazi kahle kudala baba khona i-report ka auditor control and auditor general umama lwalushiri kade yakhuluma ama report ka auditor general ahlale khuluma ngokuthi yena kule imali kule moto ezatshontshwayo into ku public domain izinto abantu vele ezabekuvele ku public domain kusaziwa so ubufakazi bukhona i-report eka auditor general yavele yakhuluma ukuthi kule imali ezatshatshayo uDoram Gumpu kule imali abangasaccountelanga so kakusetshenziswa yona leyo report eka auditor general ubukhona vele ubufakazi
kodwa sike sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa uqobo lwakhe esithi yena bakhona abantu yabazi abathatha inotho yelizwe besiyayifihla kwamanye amazwe asibonanga lo yedwa owabotshwayo ngodaba lolu
na ukakathele utsibone ukuthi khathesi uzayenza yini futhi wathatha yeminyathelo njengoba khathesi intsha yezanu PSC siyiyo ekhayinhle kuhamba phambili ukuthi yena akakuqhutshi sebeqamba abantu so kuqala wazikhulumela yedwa engela pressure khathesi ngicabanga ukuthi uzabe le pressure ngoba izuthi lidiye futhi esimfaka i-pressure so sibona ngani uzaba ne-pressure yokuthi ngekubotshwa omangutsha vele savela samo sasola ukuthi uvele umrenewele kwi-contract umangutsha sivele kusazakala ukuthi yibo abantu abavele be-involve ekugangeni
umnumzana Angliston Spanda uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7 sikhangele okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba lechronico lithe kulezigebengu ebezihlomile ezingenele owesilisa endlini yakhe kobulawayo ngolwesihlanu zamthathela imali efika unkulungwane ezingamashumi amathathu $30,000 lemoto yohlobo lwenisane kanye lombhobho izimlife.com yona ithe kulesizalwane sakwele Lebanon esesimangalele unkosikazi Grace Mgabe enkantolo sisithi kumele asihlawule imali engena phose ku $4 million ngokusihlambaza kanye lokusihluthunela indlu yaso eHarare Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mina nguRafael Ncube awam umbono bakithi ukuthi into ezanywa yi-Ministry of Finance lekula lakhe lapha eZimbabwe akusoze kusebenze. Le into seyayenziwa kaningi vele sayehluleka ukubamba imali kusukusela ngo-1980 idola leZimbabwe lalilingana le-United States dollar kodwa laze lafika esigabeni sokuthi lilahlwe lingaselamsebenzi lingasakwanisi ukusetshenziswa sesihamba sithwele amaqubaquba ezimali sabhala i-barriers check yaba yiyo esebenzayo yazi yagcina isisesulwa abanye ozero ingasasebenzi sesihamba sithwele imali ngamachanga nebhegi sikhweza phezulu kwamabhasi kathe sesiphiwe i-United States dollar sehluleka ukuthi silibeke libe khona ku-circulation laze lacatsha laphela dusa aze sagcina sesiprint i-bond. Ibhondi lalo liyehlulekile vele liyehluleka namanje lanxa ukukhuluma ngevalue yebhondi ukhuluma ngento engasebenziyo kwaze kwa-introduswa into okuthiwa yi-RTGS layo nansi yehluleka kakulanto ehambayo vele lokhu abakwenzayo nje is to repeat the same thing eyaseyasehlulayo kudala vele angazi ukuthi bacabanga ukuthi kathesi baza kuyenza ngayiphindlela akulanto abayenzayo lapo hlalanini nje okwesikhathinyana kusiyafika i-6 months uzabona ukuthi into leyo kayisebenzi labo abantu they are trying ukwenza nje ama-experiment phezulu kwethu besiluzisa izinto esilazo esikade sasisebenza they are desperate these people abaselanto abakwanisa ukuyenza sebezama nje ukuzama ukubhanditsha inyoka lokhu yona ivele isizilumile inyoka ingaziluma ivele ngaziyibhanditshi izakufa kuphela because the body is poisoned lapha vele sesiphunguzama into engasoziphumelele ngiyabonga
ngoba sebethe ko imali yamaRTGS lamabhondi noti lawo siyimali yeZimbabwe. Kungaba ngcono ukuthi siyithole sonke emabhenki noma singahambe kubo ama-agenti siyithole imali yakhona ukuze kuna siyadinga lathi ngcono ngoba ukuthi kade singahambe kuma-agenti akhona siyidinga imali leyo siyabe siyiswela. Abaprinti-ke ibe iningi nama-$10 ama-$20 ama-$50 itholakale akhona kwesithenga ngamafoni kokuphela kodwa ngiboni ukuthi vele sizaphutha. Isabela for 2008 ngombono wami uJabula Ntuli Shiruku.
Ngikucho ngithi ngalokho ozokhulunywa uhulumende weZimbabwe ngokuthi akhiphe imali ezizamanye amazwe ezinjabo rand, pula, US dollar. Kuyibugebengu babo ngoba manje ibhondi balibonile ukuthi seliphelelwa ngamandla njalo irandi selikudimandi kakhulu njalo ipopulation yeZimbabwe yonke abantu bahlupheka beseSouth Africa babonile ukuthi manje abantu impilo yabo iyaqhubeka. Kumanje ilizwe lilendlala, ezikolo kuyahlutsheka, abantu abakwazi lokubhadalela abantu abantwana ischool fees sebethi bona akusebenzi ibhondi. Manje abantu abaningi baziphilisa ngokuthengisa bewoda izinto eSouth Africa. Uzobuya uzodangana eSouth Africa ngoba irandi lingasavunyeki lisebenze eZimbabwe. And into ekhona yikuthi basazoliwisa ngabomi irandi bekhuphula ibhondi. Bazoyibisela yona liyana indaba yokuthi uthole ukuthi ibhondi kwezinye indawo, irandi kwezinye indawo balifuni bathi ibhondi yimali. Besenzela osiphatheleni ngoba osiphatheleni labo ngabe government vele ngoba igovernment yeZimbabwe iyalutha, igovernment engcolileyo yona. Baqale manje ukulutha loni randi ma umuntu esuka ngapha eSouth Africa efika khona phe eZimbabwe ephethe amarandi baliwisa irandi bakunika amabhondi besazi ukuthi bafuna ukugcina loni randi ezindlini zabo bona abo igovernment yale etshontshayo vele. Waganga lo baba lomnankagwaro kangekabi nje ungcolile nje.
Kubasakazi nabalaleli bakithi hayi isikhalo shiwa ngesemali le esayiphiwayo lokuthiwa ibhondi le esebenza ama-RTS. Bakithi uhulumende ngabe umuntu ongenayo ezinhliziyweni zifuyo okugoqela inkomo ombuzi siya phezulu ngabe zithengwa ngama-US oro iRand ngoba uyathengisa inkomo yakho uyothi susiyadinga esitolo uzobe fika besithi lakhoukuthi uthi umuntu ngento yakho uzamtshintshisa umthini. Omunye ezinye izinto eZimbabwe kusela zivela kobo-South Africa, Botswana. Umuntu lo uyabe ethenge ngeyusa. So lapha manxa ususithi ethengise ngebhondi uyabe usumncindezela ngoba uzathengani ngebhondi leyo njengoba kade aliphumi ngale komngcwele. Kuyabe ufuze ihoda phela kaliphumi ngale komngcwele. Shoka sinanzeleleni line eliphatha ngezabantu likhangele lingakhulumi ukuthi into izalunga likhuluma into eyokuthi nje livala abantu amehlo. Kule one into elokho ngiyikhangele ukuthi lathi ihulumende yathi ikhipha abantu bokhangela ama-prize abantu bangikhona basebenzela ngaphi. Sicela nje ukuthi like likhuluma ukuthi abantu labo basebenzela ngaphi sebebambe abantu abangaki.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawa uyenelisa ukusithumela wakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kungene kulanga lesihlanu izolo ukutshengisela kukazulu wele Georgia yena othi uhulumende kumele enze ukhetho lwesiphangiphangi njalo aguqule indlela abusa ngayo. Ugatsha lwezempilakahle kuhulumende weMelika soluqatshe owake waduma kakhulu emdlalweni webasketball eMelika uDikembe Mutombo ukuthi aphathise ekulwisaneni lomkhuhlane we-ebola e-DRC okulilizwe lakhe lomdabu. Uhlandla lendaba ezihamba phambili kwelemelika namuhla sikhangela udaba lokubotshwa komunye owesilisa ovela eZimbabwe umnumzana Tapiwa Musonza yena otshaywe ngamapolisa eWashington DC ngomgqibelo esithi ubezama ukulwisana lawo. UMusonza ubikwa engenele kudaba lokubotshwa kwabanye abasakhulayo ngamapolisa angabantu abamhlophe ezama ukuwachasisela ukuthi abasakhulayo laba bebemsulwa. Lokho kwacunula amapolisa la aseqala ukumhlukuluza amthela izankosi lomlilo kagetsi emzimbeni. UMusonza yena oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili la sishiya kalolunye uqede amalanga amabili esesitokisini kodwa ukhululwe izolo ngemva kokubana abatshitshisi beyalile ukumethesa icala. Udaba lolu lucunule uZulu waseMelika ikakhulu abantu abamnyama njalo lugcwele emisakazweni lemaphephandabeni. Izizalwane zeZimbabwe sihlala eMelika lazo zicunukile. Ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe into nje ehlala isenzeka eMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Kelvin Manduna.
Okwakuqala ngifuna ukuthi ngiyajabula ukuze ukuthi umfana uMsonza was released by amaphoyisa and ama charges have been dropped against him. I-relationship ngapha eMelika between amaphoyisa amakhiwa and abantu amnyama is very complicated because of i-history ekhona lapha eMelika going back to slavery or Jim Crow segregation. It's always been a history of confrontation and amaphoyisa have always been seen is at the forefront of implementing some of ama policy law against abantu abamnyama. So I think this incident is yet another reminder of how much work still needs to be done between both sides lapha eMelika.
Amapolisa angamakhiwa kanti kungani engafundi ukundaba zokuhlukuluza abantu abamnyama osokuyinsaka vukela khona pa eMelika.
Ngiyacabanga ukuthi ama-reasons akhona maningi but primarily ngathi i-problem ekhona is racism. Okuningi abantu abaqhatshwayo emapoliseni khonapho are not abantu abababiza besithi blue collar. Is not abantu abafundileyo kakhulu abanye bangkhona. So labo balama-prejudice abo where they come from. So ngathi racism leyi is one of the big problems underlying i-behavior yakhona. And kathesi ngihulumende ekhona ekamumzana Trump, i-racism lay and the prejudice against abantu, not just abantu amnyama, but ama-Latin American akhona lapha labo, it is heightened under umumzana Trump lapha eMelika.
Njengomzali nxa ulakho ukukhulisela abantu bakho kuleli lizwe uzwa njani nxa ubona izinto ezinje zisenzakala ebantwini abamnyama?
Ngizubuhlungu mina ngilomntwana umkazana but it doesn't matter ukuthi umkazana umfana. Ngizwa ngisesaba sibili ukuthi nxa sekhula we know abantwana ama-teenagers and so on nxa bezihambela they can easily be profiled. Kwenzakala even to thina ama-parents we get profiled. So what more abantwana bethu? So sisesaba we feel we have to educate them extra and asifuni ukuphila njalo like we are second class citizens where we have to tell abantu bethu to be extra cautious which other people in the society abayenzi njalo kubantwana babo bayazihambela nje. So you feel as umuntu ukuthi it's unfair, but again, nxa ufuna umntwana wakho to be safe, you have no choice but ukumfundisa. Nxa uhamba esitratini uziphathe kanjani if you want to come home safe ntambama.
Umnumzana Kelvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo uqhuba izifundo zakhe ze-PhD eHoward University. We'll be right back. ugqibeze kuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa namuhla. Iqembu leCameroon lizabhuqana leleGuinea-Bissau ukuthi eleGhana linqikilane leleBenin. EleZimbabwe lona lizadibana leleUganda kusasa. Izolo i-Ivory Coast inqobele South Africa nge-1-0. Tunisia le-Angola zibe ngutshikilo bhanqa 1-1, kwathi iMali yabhaxabula iMauritania nge-4-1.
Laphuma labe lihlilanga lemvelo yonke yayibukeka inhle, abantu bakamthwakazi bexoxisana ngendaba ezimna nti nti kwase kwamnandi. Bathini? Hawu, bakhuluma ngayo phela inkunzi emnyama, ufoka nyongolo, ufoka mcabuko, umafukufuku. Bathini? Umkali wesiziba ngubani na? Inkunzi emnyama. Inkunzi emnyama. Inkunzi emnyama, ufoka mcabuko. Ebonga mabajili kwakhalisitha. Inkunzi emnyama.
Lifuka njani kundawana zomhlaba lapho lingaba likhona kumagumbi omane. Siyalubonga uxhaso lwenu abalaleleyo nababukeleyo uFacebook. Aaron Dube uFacebook lapho twena livuka njani Nkomo, hayi sivukile Mthembo, thandazani moyo. La uyabu uyatsho uthi nkubhekile Nkomo, lami kubhekile khonapha kuFacebook. Ngobani lungelo Nkomo? Awuthena mavuko emcabuko kunjani Nkomo? Musa Mazibuko othena baba Nkomo, livuka njani? Ngapho ngicela ungivukisele abakomathema enkaya lamatitsha egonye primary labantwana bonke kulesiya sikolo, ngilethemba balalele Mazibuko. Lawrence Thabo Ndlovu wena uthi livuka njani mfokankomo? Sengiphethwe kabi, angazi noma yifoni yami okungapho. Ngakimi kuvele kwaqumeka ivolume izanu PF ayisakwazi ukuthi uba kazaphelelanga umbiko wakhe lapha uNdlovu. Kodwa Ndlovu mbona ifoni ngekho, abanye abalaleli bathi hayi bona balalele ivolume ikahle. Njengomusa Mazibuko lapho Ndlovu utsho ifoni yakho, ifoni yakho ngapha kimi konke kuhamba kahle. Blessings Nqonkomo mfowethu, siyakubona usibukele, siyabonga. Clemens Mzola Dunga, siqhubekeni siyibambe kanjalo.
Oya bokoko bethu. Naza nakama nasishela ihlupho ezweni.
Sisiphetheke ngokukhangela ebezihamba phambili. Ezinye isitolo eHarare zibikwa sezisuse impahla ezithengisayo kulandela isimemezelo sokuthi imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika ayisasebenzi eZimbabwe. Ukwetheswa kweziphathamandla zezanupf amacala enkohlakalo yintshalo elibandla sokudale ukufuthelana okukhulu kubandla. Kwanele likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo-7:30. Mina lani asidibaneni kusasa ngo-6:30. Alivalelisayo Mntungamili Nkomo. Itshone kuwe.